Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 2 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana bathi ukuze umkhankaso kahulumende ojonge ukuqeda umkhuba okwendiswa kwamantombazana esesemancinyane uphumelele, abesilisa kufanele bephatheke kulomkhankaso ngokugcweleyo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalela ePhalamende umnumzana Joseph Chuma ugcizelela ukuthi kufanele uhulumende aqinise imizamo yokuthi kulungisiswe konke okuhluphayo edolobheni lakoBulawayo kanye lelizweni lonke jikelele.
Into kodwa eqalileyo lona uBulawayo kafakwe abe under lokho esikutsho ngesikhiwa sithi una special economic zone ukwenzela ukuthi attract amanye amankampani azabuya azosebenzela koBulawayo khonaphana. And nxa esebenzela koBulawayo khonaphana kuyaqhashwa abantwana bethu bakoBulawayo khonaphana.
Kodwa umkhokheli webandla lezapho umnumzana Domiso Dabengwa ugcona ibandla lezanu PF ngokubhidlika okomnotho welizwe.
Asisebenzeni sisiya phambili emuva kube yinkani. Sizanqoka kwelinye ilanga ilizwe lakithi libe lozibuse oqondileyo olobukhokheli obuzimiseleyo ukuthi uthuthukise impilo zabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana bathi ukuze umkhankaso kahulumende ojonge ukuqeda umkhuba okwendiswa kwamantombazana esesemancinyane uphumelele, abesilisa kufanele bephatheke kulomkhankaso ngokugcweleyo. ELeZimbabwe ngelinye lamazwe aludubo olukhulu lokwendiswa kwabantwana, njalo uhulumende usungule umkhankaso wokuqeda lomkhuba ngolwesihlanu encedisana lomanyano we-United Nations lenhlanganiso ye-SADC. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosikazi Linda Mpofu, yena othi abesilisa kumele babe phambili emkhankasweni lo.
Into enhle kakhulu, mbajayela ihlombe sengathi bangakunanzelela baqali njengoba sebekuqalisile, so kuze kuyephutha belokhu belandelela.
Ukuze uphumelele lo mkhankaso kuyini okumele kwenziwe Mampofu?
Leke kube le mikhankaso indawana yonke jikelele kwakuqala. Singezwa kuthiwa eHarare ngoba phela yikho isigodlo. Singezwa kuthiwa khona ngale yikho abakhankase khona baqalisa. Kakubhode nje indawana zonke zeZimbabwe, nxa sikhangele iZimbabwe ilama-province alitshumi. Kakwehle lakho ngapha kuzoyenza umkhankaso. Kungayenzwa kuprovinsi kuphinde kwehle kuye ku-district level, kwehle kuye ku-ward, ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi ukubana uhulumende useqiniseke kangakanani ukuthi akuqede ukuthi abantwana bethu abancane bayewinda. Mele kuyehle sibili kuze kuyefika emawadini, kwaziswa abantu ukubana into le imbi. Lokhu besokuphinda futhi kubhode kube lama-workshop, kube lani nxa kusiyatshelwa abantwana ezikolo ukuthi ungabona nje umuntu sengani umuntu omdala sekufincela ilihlo, phuthuma uye emapholiseni uyebika.
Obaba bona kumele badlale ndima bani kumkhankaso?
Ngibona ngani kwakuqala mele bavume ukuthi abantwana ngabantwana ayisibo bafazi. Yikho kwakuqala mele bavume ukubana hayi umuntu umntwana oneminyaka engu-18 kusiya phansi usesengumntwana akakhonjiswa, akaqhetshwa, akathathwa ngoba kuseseyibusuku. Yikho kwakuqala okumele bakuvume bahlale lakho ezingqondweni lezinhliziyweni. Okulandelayo kumele bananzelele ukuthi nxa uthatha umntwana lo omncane usithi ngumkakho, cabanga wena kungowakho umntwana. Sibili, angayimela umuzi umntanakho sokuthiwa sesiyathi sesiyakwenda. Yinto emele sibone ukuthi siyatshintsha ingqondo zabobaba ukubana hayi abantwana abancane ngabantwana abancane, kasibekelenini bakholise ubutsha babo baye esikolo bavuthwe bese siba ngabomama ngabafazi ezindlu.
Unkosikazi Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu sixoxelaye eseGwanda. Omela iphelandaba mpuphoma edalela eParliamente umnumzana Joseph Chuma usanda ukutshela leli dale ukuthi kufanele uhulumende enze yonke imizamo yokuthi kulungisiswe konke okuhluphayo edolobheni lakobulawayo okugoqelwa ukuvalwa kwamafekithali kanye lokwehluleka kwabantwana balesi sigaba ukuthi befinyelele imfundo emakolitshini emfundo yaphezulu asesigabeni seMathebeleland. Asizweni umnumzana Chuma echasisa amazwi akhe ngokugcweleyo.
Ungakhangela ubulawayo nguye obele headquarters kaloliwe eqhasha abantu abaningi kakhulu even esiqintini sami kuconstituency yami labana ephelandaba mpophoma. Ungakhangela abantu bemathobani labana ukhabantu basemaflatsini labana empophoma laseminyela laba ngabantu bonke abasebenza kololiwe laba. So nxa ololiwe engalungiswanga njani uthi ntona sisiyabe sihloku sithwele nzima abantu bethu bezehluleka ukubhadala amarenti bazehluleka ukuthi behambise abantwana laba bezikolo babathengele abantwana babo ukudla. So impilo yabo lokhu inzima. So kusafuze uhulumende akasemasinyane abantu namzamo bani kume singabambana lobani ovela phandle ongezululiwe asebenze kwaloliwe futhi angasebenza. Sizagcina sesigibine lena kodwa amagoyeni lana abulala imigwaqo ekhozela lama accident izinto zonke sezithwala ngesitimela ubeso siba kuhle ngoba abantu bonke labana bathi sibe namaholi bakwazi ukuhola futhi uphinde ukhayele ne CSC. I-CSC ilawo amandla okubana ingaqhasha abantu abangaka 5000 ngaphana kobulawayo. So nxa ingakhangela isuza kuhle imanyaniswe masinyane ibandle konke kuzasilungela kwalaphama. Into kodwa eqahlileyo ona ubulawayo ngafakwe abe under lokho esikutsho ngesikhiwa sithi ona i-special economic zone ukwenzela ukuthi si-attracte amanye amankampani azabuya azosebenzela kobulawayo khonaphana. And nxa sebenzela kobulawayo khonaphana kuyaqhasha abantwana bethu bakobulawayo khonaphana. And nxa siloku sikhangele ngaphana ekuqhatshweni sesikhangele indaba even ezamanzi yabona mina ngihlala ngikhuma sithi ona kulamanzi amaningi kokami lawa amanzi lana noma abantu bebesaba but ngamanzi esingawathutha ahambe e-industry ayisebenze e-industry then lana amanzi adelisiye e-industry lana emele bengabantu abesebuya ngaphi ebantwini bese sikhangela futhi le ndaba yabantwana bethu ezikolo. Ungakhangela ama-science subjects ezikolo zethu kobulawayo kaqale sokakhulu sifuna siwaqakathekise ngoba kobulawayo sine-National University of Science and Technology kodwa ungakhangela abantwana abangena kwapha iningi langkhona bavele kwamanye ama-provinci abavele kobulawayo yi-university yethu ikobulawayo kwapha asibe ngayithi esithatha even 80-90% enrollment kwaphana. Andiyabo
ngokubona kwakho ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo?
Ye ibandla lethu lezanupiefu lilawo amaqhinga wonke sibili. Ungakhangela ibhuku leli lanto ayizima sithi liya ikhuluma into yonke ilempendulo zonke zokuthi i-economy le singayivusa njani kodwa sokufunakala ukuthi una sibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezopha ngokulwisana yasibisele emuva nje kuphela imbola phambili izaphuma ukuthi ona sonke sizizwe silo mthwalo okuthi ona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe elinjani eselizimele lodwa.
Lowo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma edalela eParliamente. Kusenjalo umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Domiso Dabengwa usekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqhubeke zilwela akubiza ngokuthi ngumbuso ohlonipha intando kaZulu elizweni. UBenedict Nhlapho uxoxe lomnumzana Dabengwa yena osanda ukwethekelela abasekeli bebandla lakhe kwele South Africa.
Umnumzana Dabengwa uthi lobanje sekuthethe iminyaka engamachumi amathathu lanhlanu ukuthi kube lohulumende ohlonipha intando kaZulu eZimbabwe kakulahlwa mbeleko ngokufelwa. Umnumzana Dabengwa uthi ukhetho luka-2018 luletha elinye ithuba lokuguqula isimo sezombusazwe elizweni. Wakadabengwa uthi kakusiqiniso ukuthi izaphu isiphelelwe ngumphako ngemva kokunqotshwa ekhethweni luka-2013 lolwama-by election olusanda kuqhutshwa.
Izaphu ingene kulolu khetho ifuna ukuthi izwe ukuthi isisiba sakhona sitshona kangakanani ukwenzela ukuthi uma sokuchatshwa ikwazi ukuthi ichaphele ngakuliphi icala.
Uthi zinenge izinto asebelwela ukuthi zilungiswe abazibone ekhethweni lolu ezifana lesimo sogwalo lwamagama abavoti kanye lendlela amasotsha lamapholisa avota ngayo.
Iphutha elokuqala elokuthi amaphoyisa labomkabo bavotele ezinkambeni zabo kubuye sokuthwelwe emvlobhini sokuthiwa iwamavoti la avela ephumula iluveve and so on bavota bonke betshelwa ukuthi bavotele yiphi inhlanganiso.
Ngokutsho kwaMnumzana Dabengwa, ezinye zezinto eziqhakatheke kulazo zonke ekuguquleni ezombusazwe eZimbabwe yikusebenza ndawonye kwamabandla aphikisayo ekhethweni oluzayo.
Uma zikhona ezinye inhlanganiso ezicabanga njengathi lezo nhlanganiso sithethi na singahlala phansi lalapha sokufika ekhethweni ukuthi singahlangana njani ukwenzela ukuthi i-constituency inye sithi make sure ukuthi sifaka i-candidate eyodwa ama-candidate ethu angaphikisana.
Uthi okunye okufanele kulwelwe ngumuntu wonke ukuthi ikomishini yezokhetho eZimbabwe ingathathi hlangothi njalo yenze zonke inguquko ezidingakalayo ukuze wonke amabandla angene ekhethweni abe la mathuba alinganayo.
Kabakhangele lezo zinto esizifakileyo babone ukuthi ziyalungisa okwenzela ukuthi come 2018 iground ibisilevel kungasela amabhampa la agcweleyo la ma-pothole agcweleyo eground esiwabonayo khathesi.
Udabengwa uthi izizalwane zeZimbabwe esemazweni zilomsebenzi omkhulu okuzafuze ziwenze nxa isimo sezombusazwe sesilungisiwe eZimbabwe.
Abangaphandle bala indima enkulu eyokuthi basebenze beqinile belungisela ukuthi baphenduke ekhaya bezodala imisebenzi hayi bezodinga imisebenzi. Kabaqalise khathesi ukucabanga ukuba le mingqondo yokuthi sibiyela sila lokhu siyafika siqalise ikampani ezakhatsha abantu.
UMnumzana Dabengwa uthi kawasekho amathuba okuthi zaphu iphinde ibuyele kumanyano ebilawo leZANU-PF ngemva kokumemezela ukuphuma kwayo kulumanyano ngo-2009. Ngimele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sikhangela inhlelo eziqhutshwa zinhlanganiso ezijiyeneyo kanye lamanye amazwe ukuphathisa ontanga bezwekazi le-Afrika ikakhulu abeZimbabwe. Ngilomfundo mlilo oke waza ngapha eMelika phansi kohlelo lwe-Hubert Humphrey. Ngiyakwamukela kuhlelo mlilo. Ye, ungathi inhlelo ezinenginengi lezi ezijonge ukuphathisa abasakhulayo ziyaphumelela na?
Ngingathi lezi nhlelo ziyaphumelela ngoba kunengi okufundwayo nxa umuntu bethe wahamba kumbe ngathi wayafika kwele Melika bathola ukuthi nje wami bangahamba kuningi ngakufundayo khona ngalo ngoba inhlelo lezi ziyahlanganisa ukungena eklasini kumbe ngathi esikolo kuphinde zihlanganise nokunye okufundwayo kuhlanganise eziningi. Ngahamba ngafika enhlanganisweni u-Campbell Institute. Le nhlanganiso yinhlanganiso enkulu kakhulu esebenza lo hulumende weMelika njalo esebenza labantu bezame ukuthi babumbe hlathi ngama-policies. Sengase siphendukile lapha ngekhaya kule mlingisa esikufundisa thola ukuthi kumnyaka emibili ephelileyo le-constitution esayibumbayo so kunama-policies kumbe ngathi kunemithetho eminingi-ningi uhulumende azame ukuthi ayilungise. So le ndoda nxa ilungisisa i-civil society kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa kumele nazo zibe nengxenye khonapho. So nxa singelazo esingathi ngama-skills okuthi sikhumbuza nohulumende kuyathola kutholakala ukuthi izinto eziningi-ningi zisuka zingahambi kuhle. So ngase sihambile sa emazweni lawa kuningi esikufundayo okwenza ukuthi sikwanise ukuthi sixoxisane nohulumende
kodwa ezinye zalezi nhlelo mlilo ziyabe zingelamali liyabe lithola ulwazi kuphela. Ungathi lokho kwanele yini?
Kakwenelanga kodwa ulwazi ngibona ngathi yilo olukhulu kakhulu ngoba luyahamba kakhulu kalifani lemali. Imali iyasebenza namhla iphele kodwa ulwazi lube ngalo luyasebenza. Siyathola ukuthi inhlanganiso yethu ye-Combined Arrivals Association isingincedakele kakhulu ngolwazi lolo engilalo ngoba siyathola ukuthi uhulumende kahlezi kule mthetho esingathi ye-localgovernment.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz.
Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-inthanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Ulwazi olutholileyo wena kuyini okunye ongathiukuyasilela mhlawumbe okwenqabela ukuphumelela kwemicabango ongaba ulayo ufuna ukuyifaka emsebenzini wakho?
Kunanto okusilelayo ukuthi xa usuhambile elizweni enjengeimelika uzathola ukuthi kuleni eziningi ezisebenzayo ezithi nxa sesibuya lapha kithi sitholakale sukuthi kunadibonneni ukuthi zisebenzise. Uzathola ukuthi ngabanika umzekelo sokuthi ngahamba kwenye indawo nayo ukuthi ayiminnesota, sathola ukuthi khona ngale abantu xa bebumba i-budget lamasipala indlela ababumba ngayo kuyadingakala ukuthi kube nemali eziningi-ningi khonapho ukuthi umsebenzi wangkhona uhanjiswe kuhle ukuthi abantu bakwanise ukuthi layo batholakale beyingxenye yalokho kubonisa kwe-budget. Xa sesibuya ngapha edolobheni leyalali sathola ukuthi umasipala ngazinikeli ngendlela abanye abazinikela ngayo. Kuleminye imicabango eminingi-ningi bengathi amanye amayitezi amaningi engawafundayo ukuthi xa sesingapha ngkhaya kuba nzima ukuthi siwasebenzise ngoba imali yokuthi umsebenzi yokuqhutshwe phambili iyabe inhlutshwane.
Abasakhulayo beZimbabwe laba kwamanye amazwe ezwekazi le-Afrika abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship bayagqiba uhlelo lwabo kuliviki. Mazwi bani ongathanda ukubaphosela wona inkuthazo mhlawumbe baxwayisa lapha lalapha?
Inkuthazo engingabaxwayisa ngayo ukuthi kokuqala nxa ulihlangana labantu abaningi-ningi kuningi okufundwayo ngoba bakhona bavele eNigeria, abavele e-Asia, abavela endaweni eziningi-ningi. So kuqakathekile ukuthi umuntu avule indlela ngela avule ingqondo afunde okuningi-ningi angabela khongapha ngkhaya azothi anikeze abanye leyo mfundo abe efundile. Okwesibili, iMelika leZimbabwe ngamazwe amabili ashiyeneyo. So okuningi okufundayo okuningakukwaniseki ukuthi kwenziwe eZimbabwe ngoba lezi indawo ezimbili. So nxa umuntu ebuya ngapha eZimbabwe kumele ayekwazi ukuthi indawo lezi indawo ezimbili. So kumele ahlale phansi aqale azibuze ukuthi into lezi zingasebenza njani kwelethu ilizwe ngoba kuyabe kuthiyene.
Hhayi, siyabonga Mlilo Beka, ukuhle ukuba lawe kuhlele.
Nami ngibonga.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Mfundo Mlilo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha, lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni, lingabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo, lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga, othula ebona abathakathi uyaloya, ohleka labahlebayo sehlebile, ohlonipha isixhwalo uxhwalile, umlilo wamasela kawothiwa, lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina, lingaxotha abacindezeli.
Abalwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana bathi ukuze umkhankaso kahulumende ojonge ukuqeda umkhuba wokwendiswa kwamantombazana esesemancinyane uphumelele, abesilisa kufanele bephatheke kulomkhankaso ngokugcweleyo. Umeli wephelandaba Mpophoma edalela eParliament umnumzana Joseph Chuma ugcizelela ukuthi kufanele uhulumende aqinise imizamo yokuthi kulungisiswe konke okuhluphayo edolobheni lakoBulawayo. Kodwa umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa ugcona ibandla lezano PF ngokubhidlika komnotho welizwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.